Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uti awaziwa ukuthi walahlelwa ngapi umlota kadadu wabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi siwahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu loba nje sithembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa igugurawundi.
Lo dadewethu watshiselwa endlini waphela sibili amapholisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba ubaba wabo umlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Inda umfowethu wayeyikhomando sibili yezipra esanda kufika lokufikezela eCuba. Sasisendlini empopho makhaya singu-3 mina la ye lomunye ubhuti umne wethu. Bafika ekuseni nokuthi babe njengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazakhenze lutho. Sibabe befika ekuseni bengu-4 babe bemthatha. What disappear? Use palakwe. We hear use palakwe. And we've got another brother also. And many relatives kids. Our se palakwe always in now. From isuku zonke leziminyaka yonke le gives his pila kolope busungwini wokuzonda. Ufelwe ubulawelwe. You can't say ngibulawelwe. You can't say anything. Kumele utshone celebrate akuphela labo. I think lokhu kuwa ubuthakathabukho bedlula lobu gives.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye. Ngoba yakwazi akubhadali gibs ukuthona uzondela umuntu 40 years ubulala wena. Yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangkhona. Ngoba ukuzonda lokungaxholi kubulala wena, akubulali muntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu ngeyakho indlela, kodwa mina kahle ngike ngizame ukuphila ngendlela okumele mphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu wabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But ke ye, abahlakulwe bangaphiwa. Mina mbona kukabili Gibbs. Compensation yabantu kuma-family nama-families. Provided kuyazakala, futhi kusoze kube labahlumela labangenelayo. Uyakazi corruption edition. Compensation yezimuli. Mina mfuna kubona futhi compensation yezigaba. Gibbs 39 years. Mathebelele ndile Midlands zingadevelophwa nguhulumende ngabomo. So ngasokunje sokuthi asokhulunyiswana sokuthiwa le compensation. Ngifuna ukubona i-compensation ye-development yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Kahayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazo wegugurawundi loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlota olukhangelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu nanxa uhulumende bengabe bemzonda, kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe lesandla ehlelweni njengalolu, bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili. Akuthandabuzi-ke lokho, imali ehlanzekileyo sibe zahamba sibili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni, mina ngize mbona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu, bazikhulumele bona labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khona okwababekubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye eseJolojo.